uthala usenamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphakule izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe edlela emzini wakhe, kodwa wanelwa zonke lezo zicelo. Edakeni obelithoniswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, umantshi uTapatswa Mithi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala wathokozela uDlakela ekubulaweni kukamunye uNkosazana Moblessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezamuPF. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje, igqwetha likaSikhala uMnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala kalacala.
Because that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the conclusion of the defense.
Esikutshoyo yikuba ubufakazi obabekwa ngabathuthisi kuyacaca ukuba akukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusa mhla ka-24 Lwezi, lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyaSikhala uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala usenesikhathi enikwa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Chinyelenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu balokhu behlukuluzwa kakhulu. Khathesi nxa sikhanyela indaba kababa uSikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala, and sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhu behlukuluzwa ngamalanga adlulileyo. Lapha sibone omunye wayengummeli wethu ephalamende ubaba Honorable Jidakwa uthawe kakhulu ngabantu bezamuPF njalo ngama-security state agents. So njengebandla ukukhangela bhatesi kuthoyo ukuthi hayi ongaphinde uyadlula.
USikhala uzaphindela emthethwandaba mhla ka-20 Lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe. Imijulo lombusazweni sithi lokhu kuveza sobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uya kulandela lokhu esithi uSikhala kumele amelane namacala akhe nxa emsula akhululwe yimthethwandaba. Nimele iTuthuzeni ngiseHarare, nimlondolozi Ndlovu.